izibonelo zalokhu yindlela uhulumende lozulu elizweni amukela ngayo imibiko yamavidiyo ebithunyelwa ngumfundisi Ivan Mawarire womkhankaso we-#thisflag lapho abekhalaza ngesimo sezomnotho. Uhulumende akazange akujabulele lokho, kwamenza waqalisa ukukhuluma ngezokwethula imithetho elukhuni ebalisa osalolongwa okwamanje owe-Computer Crime and Cyber Bill ojonge ukubeka imigoqo kwezokusetshenziswa kwalezi ndlela. Umnumzana uStalos Gift Siziba ngosakhulayo okhankasela amalungelo oluntu kanye lezokutholiswa amathuba okutsho imibono yakhe uZulu.
Uhulumende kuyatshengisela ukuthi okokuqala abavumi into leyo asithi thina innovation. Njalo lokhu kuyimbangela why silokhu siyilapha asonto entsha ngenxa yokuthi bakuyenze kwi-economy, bakuyenza ke ekubuseni, sebekwenza njalo namuhla ke engathi mina kusendaweni ye-social media ukuthi bafuna ukuhlala ke ku-stone age, bafuna ukuhlala bey'ntweni zakudala. Ukuthi thina siyakwazi ukuthi umhlaba wonke ujikelele uthi awusafuni maphepha lawa adojwayo abithi traditional media. Ukuhambelana lento zomezi-ke eze-green revolution nokho kokuqala.
USiziba uthi kumele ngabe uhulumende uyamukela ngezandla zombili lezi ndlela zokwethula imibono alungisise amaphutha akhe ngokuphathelane lobudlelwano bakhe loZulu ngoba kuyisibonelo sokuthuthuka kwesizwe.
Kimi okungenza ukuthi ngibe nxa ngilala ngizizwe ukuthi ngisuthiseke ukuthi ngumuntu yikuba le kwazi ukuthi ngiyakwanisa ukukhuluma omunye umuntu engizwe emphendula. Inyamazana sithi inyamazana ngoba ayikwanisi ukuba njengathi ukukhuluma. Okunye konke lakho ibiology yayo ile sisu iyayentshisenza konke kodwa ayikwanisi ukukhuluma. So sebefuna thina sibe inyamazana ngoba basafuna ukuthi sikwazi ukukhulumisana. Okuyikho kwenza ukuthi sibe ngabantu and mina kimi singakakhulumi ngamanye amalungelo. Ngitshona ngisitsho endaweni ezihamba kizo ukuthi okuyenza ukuthi ngithande mina ukuhlala njalo lokulwela amalungelo abantu-ke abasebenza-ke kumaphephandaba yikuthi basiyenza sibe ngabantu. Nxa usithathela lokhu usithathe into enkulu edlula uzibuso ka-1980 edlula ukudla edlula konke esikuthola ngoba ukuze nithole ukudla fane ngikhulume nomunye umuntu.
UNkosikazi Kholiwe Majama ngobona ngezokuhlelwa kwenhlelo enhlanganisweni yeMisa Zimbabwe kuhlangothi lezokusetshenziswa kwemitshina yakulezi nsuku kanye lezokusakaza AICT and broadcasting ngomunye wabasanda kungena umhlangano we-Forum on Internet Freedom in Africa obizwe ngabe-Collaboration for Internet Policy in the East and Southern Africa, SIPESA, kwele-South Africa. Injongo yalo mhlangano owabizelwa ngabenhlanganiso ye-SIPESA kuyikukhankasela ukuba khona kwemithetho evumela ukusetshenziswa kwendlela zokukhulumisana zakulezi nsuku.
Uhulumente nxa ecitsha i-inthanethi njengesikubonayo eCameroon okwenzakalayo kathesi yikuthi kuba lama-losses amaningi kakhulu khangelele ukuhamba kwezimali njalo lokuhanjiswa kwamazwe ngabantu abahlala ezweni. Into eqakathekileyo ukuthi sinanzelele njalo ukuthi lapha nxa sise-Afrika ungakhangela ama-governments amaningi avele ancindezela ukuhanjiswa kwemilayo kumbe sithi i-media. So akusimangalisi kangako ukuthi sibone sebecisha i-inthanethi besenza ama-threats okuthi abantu akumelanga bekhulume abakufunayo ikakhulu bekhangelele ukuthi yona vele i-government ezweni labo ibabusa kanjani.
Ukhuthaza uZulu ukuba awazi amalungelo akhe sikhathi sonke okuzivikela nxa ethe ephulwa.
Into eqakathekileyo esayiqhongqoselayo njalo ngeyokuthi thina njengabantu abahlala eZimbabwe kumbe izakhamizi whether siku-community kumbe sihlangane ku-WhatsApp group kuqakathekile ukuthi thina lathi sinanzelele ukuthi wonke umuntu ule mvumo ngendlela ahambe wayecasta ivoti yakhe esiyakhetha umuntu ombusayo ukuthi emkhangele ebone ukuthi indlela le abusa ngayo yiyo indlela efaneleyo yini.
Omunye wabasebenzelana laba amakampani yemitshina le eye-information technology umnumzana Philani Majama utshengisa ukukhathazeka ngaleli nyathelo uhulumende asefuna ukulithatha.
Abantu nje especially uhulumende bethu sebebadala behlezi endabeni zokubusa abazwisisi ukuthi i-social media le isebenza njani. I-social media nxa singakuqamula nje ngamabala awo ayesilungu i-social ngumphakathi abantu imithi yokuthwalisa nje okwembiko. Ngingakhala kwezemfundo, abantwana besikolo, ama-homework nanani. Imbiko leyo ithwala ku-social media. Akusafanani lakudala ukuthi abantu bayesize bemelele maybe eminye imisakazo ukuthi beze lokho esingokuthi i-information. I-problem ukuthi nxa bengavala, kulama-important messages esingakusho njalo, athwalwa ku-social media, whether ngokwezibhedlela, ngokwezikolo, nxa sebekhuluma ngama-first relief, maybe nxa kulapho ukutsha khona nanani. Imbiko yonke leyo isithwalwa i-social media, ayisafanani nakudala ukuthi abantu babehamba bemezela.
Uxwayisa uZulu uMajama ukuba alimuke ekusebenziseni lezi ndlela zokukhulumisana zakulezi nsuku lapho ethumela imbiko yakhe.
Okusikhathazayo njengathi SYIT ukuthi abantu abakwazi ukuthi yonke le mbiko eye-social media ithwalwa zintambo zikahulumende esingakuthi ngama-information channels angikhona alapho okubanjwe yihulumende. So abantu labo beqaphele nxa bethumela imbiko yabo. Okunye nje ukuthi asixwayisane nje njengezizalwane zelizwe ukuthi ma ungaposta something ku-social media, ungathumela something whether i-message nandani, kukhona abalakho ku-access to information and private protection act ukuthi bakwazi ukuyithola leyo mbiko. Abanye bengathi i-snooping, abanye bengathi yini. So thina njengalabo abasebenza ku-IT siyakwazi konke lokhu, njalo sifuna ukuthi sixwayise abantu. Hlakaniphe nxa uthumeza imilayezo ungakhulumi okunye ungakufisanga ukukhuluma ngoba bakhona abalayo imini zokuthi bebone lokhu kupostayo.
Uthi ule themba lokuba akuyikufana nalokho okwenzakala kwamanye amazwe afana lele-China lapho uZulu anganelisi ukusebenzisa ezinye zalezi ndlela zokukhulumisana ngoba uhulumende wakhona esesaba ukuvukelwa ngabantu bakhe. Kunje uhulumende phakathi kokudinga indlela zokubekela abantu imigoqo lapho besebenzisa lezi ndlela zakulezi nsuku, uZulu asezisebenzisa ukuveza imbono yakhe kokwenzakala elizweni. Ngimele iSudio 7 ngiseHarare, ngingumevisi Gama.